isikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 13 Mpandula 2022 ngokhipu Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhuluma nje abanye bangkhona abakhethi bahambile basebhinga kakhethi bakhona le ehlelweni lelo lwe-teachers for igizi.
Izakhamizi elukwane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for ED sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ukufundisa abantwana. Uhulumende kubikwa esithi udubo lokuchitha kwamagesi elizweni soluzabanga neno ngoba isithithi se-1 thermal power station siyalungiswa. Kuhlelo Woza Friday kuliviki seqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesitatamiya ahamba ngegama lokuthi indosakusa The Morning Star. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi elubane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for ED sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ukufundisa abantwana. Umnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi sekwarayi elupane, uthi baningi ababalisi abangene kuhlelo lolu okwamanje abasebhinga emhlanganweni wokhankasela umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla elibusayo. Umoya uthi abantwana sebetshona bebhodabhoda ezikolo, ababalisi bona besenza santando. Uthi lokhu kubisela muva imfundo yabantwana esigabeni lesi esaziwa ngokuba labantwana abaningi abangenzi kahle ezifundweni.
Abantwana abasafundi ngendlela ngoba sekunama-unions ayenzakalayo akukhankasela ibandla elibusayo eleZanu-PF. Kule union entsha ebizwa kuthiwa Teachers for ED, izikhathi eziningi ababalisi abasatholakali befundisa abantwana behamba bekhankasela ibandla elibusayo. Kungakho abazali nenkunzi bayakhonona kakhulu ngendlela abantwana abangasafundi ngayo ngoba ababalisi labo sebengene ehlangothini lwezepolitiki.
Singathi ababalisi batshona besenzani khonapho bolabo okuthiwa Teachers for ED?
Sekule mihlangano eminingi ebizwayo engaqedakaliyo ngezikhathi zokuthi ababalisi bebesemaklasini befundisa abantwana, bethathwa behanjiswa kwamanye ama-district besiyakhankasa bekhankasela ukhetho olokumnyaka ozayo.
Pho manje ezikolo-ke sokutshona kutshaya umoya kuphela?
Ngendlela eyenzakalayo akuphela nto ehambayo ngoba ubona abantwana bezilazula yonke indawo, abaselasikhathi sokufunda ngendlela yokuthi ababalisi babo bengasatholakali ngoba behamba bekuyona leyo union.
Singathi izikolo lapha sikhuluma ngezikolo ziphi khonapho-ke lubhani?
Izikolo nje zonke nje kuyenzakala ababalisi sikhuluma nje abanye bangkhona abakhethi bahambile basebhinga kakhethi bakhona le ehlelweni lelo lwe-teachers for ED. So kuyasidanisa kakhulu singabazali ngoba kunje abantwana siyababhadalela ama-school fees, sithi sibabhadalela abantwana abasatholi indlela yokufunda ngendlela efaneleyo.
Singathi vele abantwana bona bathini? Bathi vele abasangeni khonapho ezifundweni kumbe bamele lo teacher abaze bephenduke?
Abantwana bahamba esikolo kodwa indlela asebefunda ngayo nje loba ubabuza nje abantwana abeza ukuthi hayi izifundo wonke sacina ukufunda kumnyaka ophelile ngendlela yokuthi ababalisi abasatholakali esikolo.
Pho kumele kwenziweni lapha Moyo?
Kuzima kakhulu, asazi ukuthi yona iministry njengoba uhlangothi lolu ama-ministries wonke esekhankasela ibandla elibusayo, asazi ukuthi into yangikhona isikhalazo zangikhona ukuthi singabazali sinje singazifaka kubani.
Umnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi selubhane sixoxelaye esejotsholo. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labaphatha intambo bezemfundo kanye labakubandla leZANU-PF emathebeleni North. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokuchithwa kwamagesi elizweni soluzabanga neno ngoba isitishi se-1 thermal power station siyalungiswa njalo ezinye ingatsha zaso ziqalisile ukusebenza namuhla. Amagesi abesechitshwa mahlayana elizweni lonke jikelele ngenxa yokungasebenzi kuhle kwesitishi se-Kariba le-1 okubangele ukuthi abantu bathwale nzima bakatwala amagaba avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola okusebenzisa endaweni zabo. Kusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Tembelane Dube uchasisa udubo olubhekane lezakhamizi ngenxa yalolu hlupho kungqoko ayiqhube losithandekile Mhlanga.
Uhamba kukagetsi kusuka kube lemthelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni bagcine bengena emathokothokweni lapha sebengabanjwa khona iganyavu yizikliwe ezingabe zihlezi khonapha eguswini. Okwesibili-ke sokubangela ukuthi labo abantu besithi abantwana kumbe umuntu osebenzayo nxa efuna ukusebenzisa ukukhanya kwegetsi ukuze ayenze umsebenzi wakhe like sokusiba luhlupho futhi ngoba sokumele ukuthi aqalise ukudinga amalayithi lawa wesola ngezindlela sokungenye indleko esifuneka khonapho. Kukanti-ke uyabe ethemba ukuthi ubele getsi emzini wakhe kodwa kuzokudingeka ukuthi agcine edinga ezinye izindlela zokuthi akhanyise okugoqela amakhandlela lawo la amalayithi amasola khonokhana-ke sokungenye indleko emulini. Kube sokusithi-ke ekuphekeni lapha kugcina kubangela ukuthi abantu babasimlilo kuthunqe kugcwala intuthu iganga lonke leli nxa sokuthe sokufika isikhathi sokuthi abantu bapheke. Kukanti-ke kwezinye izindlu lezi ezingabe zile minwe mbesithi izandla ezingcono sebengathenga igasi kodwa-ke igasi yakhona layo yembe eqolo ngokudula ngoba siyakwazi ukuthi eZimbabwe izinto ezinjalo zithengiswa ngama-US dollar kumbe ngamarandi suzafica ukuthi eyabe ichiphile mhlawumbe i-KGC $2 i-$2 asiyomali encane ufika ukuthi imuli mhlawumbe igcina kumele ukuthi ithenge ama-9 kgs yakuma-10 kgs or 15 kgs ngenyanga nxa suthamuza ngo-2 laphana sokuyimali enkulu kakhulu ezimulini lezo ezingabe zifuna ukuthi zisebenzise igasi. Igasi-ke njalo futhi ingozi ngoba sokungenzakala ukuthi nxa kulabantwana abancane bachilachile kugcine kudubukile nxa sokuthe yagcwala endlini yonke lapha kutshisa izinto kulimaza abantu kufa abantu ngezinye-ke izinhluphe ezibangelwa kuhamba kukagetsi. Kuthi-ke nje esigabeni jikelele uzafica ukuthi kuyazokumnyama sokusesabeka kulezi insuku izigebenga zibhahlile koBulawayo yibo-ke laba abantu ababesebebhodabhoda bethathela abantu abazihambela abatshayisa emsebenzini izikhwama zabo bebhodabhoda bahle bathi camba lapha emidulini yabantu babandakele emiduli kuthi nxa sokuthe wahlwa-ke yiba sebeqasa ukuqoqodela abantu ngoba siyakunanzela ukuthi koBulawayo ngenxa yokuthi sokuhlala kumnyama izigebenga seziqalisa ukusebenza ngama-8 seziqalisa ukuqoqodela abantu ezindlini. Kuthi-ke ngenxa yokuthi amagetsi kwesinye isikhathi ahamba ngovivi fica ukuthi abantu ngama-4-5 kuze sebehlaba umkhosi sokungena amasela konke khonokho-ke kuyimithelela yokuhamba kukagetsi osokuthe kwabhakha kulezi nsuku. Njalo ngasokunjalo futhi kuphinda kubangela ukuthi amanzi emalokitshini angaze enela ngoba siyakwazi ukuthi amanzi ethu esikhathini esiningi kubo-criterion lapha pontshwa khona kubomagwegwe lapha kumagwegwe reservoir kufuna amagetsi. Nxa-ke amagetsi engasekho nokumpontshwa kwamanzi la ukuthi azafike kulezi ndawo kugcina kusilela amalokishi agcine ngasela manzi. So, uhlupho nje ngamafitshane ukuhamba kwagetsi kubangela uhlupho olukhulu kakhulu.
Njengenhlanganiso selike laxoxisana leziphathamandla eziphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani?
Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sivele sijale ukuxhumana labo enkundleni ezijeneyo kungaba ngama-email kungaba ngabo-Twitter labo besiqhuma besitshela ukuthi kungaba lohlupho lapha lalaphana.
Lo umnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Abajabuka eZimbabwe abahlala eFlorida bathi izulu lesikhukhula uHurricane Ian libashiye bethithibele ngoba libhidlize izakhiwo zabo lokunye. Bathi okwamanje bazama ukulungisa izindlu zabo ezidilizwe lizulu leli elibulele abantu abangama-21. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umphathi wesigodlo lesi uGovernor Ron DeSantis uthi kulezigaba ezifana le-Fort Myers ezibhidlike okumangalisayo. Uthi uzafunakala imali eningi kakhulu yokulungisa okonakale esabelweni sonke ngoba amabholoho, izindlu, amasimu lokunye kubhidlikile. umnumzana Nyalaro Mazana othabuka eZimbabwe ohlala eFlorida uthi konakele kakhulu emzini wakhe lezinye indawo.
Mina ngilapha ngise Orlando eCentral Florida. Ngathi kona kube kula manzi izulu elinetha kakhulu kube kungahambeki and all the winds going on. The roads flooded and you can't go out. Ungabona ukuthi siye emsebenzini. So just lokhu sihleli ezindlini.
Singathi kuthe kuvuka izulu leli wena ubungaphi njalo kuyini okubonile khona?
Ngilensendini because the authorities had advised us against going out strongly in lock ensendini, but it's been wind and raining and it's as long as siwa. So yeah, it's like that.
Khathesi-ke liyenzani?
Khathesi silokhu sihleli endlini but ungani sokungcono sokuhambeka but uthi imigcwabo eminingi lokhu i-flooded so silokhu sihleli ezindlini asisahambi emsebenzini.
So ubona ngazani-ke ukudla akusozokuhluphe khonapho njalo abanye abadabuka eZimbabwe labo babhekane lakhona kuyini obhekane lakho?
Yes, ngathi abantu abaningi ya babhekane ngalokho but ukudla angiboni ukuthi kuzahlupha. I think things are gonna do okay soon.
Singathi okuhluphayo kathesi kuyini kakhulu?
Ukuthi awuhambeki nje ukuthi uthi uphume usiye emsebenzini kumbe ngathi it's not safe.
So singathi-ke imisebenzi-ke nxa abantu bangasasebenzi pho imali zalithatha ngapha kubhadala ama-renti lento ezinjalo njalo lezindlu azidilikanga yini?
Sikhangele ukuthi maybe kusasa siyabe sesihamba emsebenzini. I've checked with a lot of guys from Zimbabwe. I haven't received any report of any where their house destroyed. So for now, for most Zimbabweans, I think they are safe. In case I am not coming, I want to have our Zimbabwe and in King Abala, I go to Abala. I'm a electricity, Abala power, but even those zabo zise, uncatholi report, I go to Kulumuni Ohanda. Esibhedlela kunge olimele sika kuthola ngalokho.
Indawo lapho khona khonapho Mazana kuthiwa ungaphi?
Lapha ngise Orlando eCentral Florida.
Umnumzana Nyalaro Mazana ngodabuka eZimbabwe ohlala eFlorida khonapha kwele Melika sixoxela eseOrlando. Elokutswana namhla linaze usuku lukazibuse selifikise iminyaka engamajumi amahlanu lasithupha 56 lathola uzibuse. Inhlaleli zindaba yeStudio 7 uMkhondisi Dube usethulela lolo daba osebuhaveron kwele Botswana.
Embikweni awethule ukunanza leli langa likazibuse umongameli uMkhwetsi Masiswa kwele Botswana uthi ajabula wamagama ngenqubela phambili ilizwe lakhe selenzile lokhe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1966. IBotswana yayingamanye amazwe ampofu umhlaba wonke jikelele ngesikhathi ilizwe leli lithola uzibuse kodwa khathesi libalelwa njengamazwe anothileyo kuzwekazi le-Afrika. Lokhu kwehlukene uma kuqathaniswa leZimbabwe engumakhelwane weBotswana. IZimbabwe sehlela emuva isingamanye amazwe angele mali kukanti ngesikhathi lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980 kwakulilizwe loluju lobisi. Umnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHabroni uthi kulo mehluko omkhulu phakathi kukazibuse weZimbabwe kanye lo weBotswana.
Independence yalapha ngesingathi uzibuse walapha kuleli lizwe nxa siqathanisa lekhaya kulomehluko kakhulu engikubonayo ngoba ngiyananzelela ukuthi abantu balapha abaningi angikaze ngizwe even oyi-one umuntu ekhala ngokuthi independence yalapha ingathi uzibuse walapha sunguzibuse wabanye abantu nxa sikhanyela siqathanisa lekhaya njengobana sikhanya ukuthi ekhaya ngale silezinye izimo esike sahlangana lazo. Uzibuse walapha nguzibuse womuntu wonke kungakhathalekile ukuthi yiphi political party, opposition ruling party.
Kukanti umnumzana Stanley Ncube uthi ingqubela phambili eBotswana iyatshengisa ukuthi ilizwe leli liyazibusa.
Ye, lamhlanje kuyi-independence eBotswana siyajabula, sijabula labanikazi belizwe. Ilanga elinje lisikhumbuza ekhaya lapho esabaleka khona sibalekela inotho engekho sizoyidinga kwamanye amazwe afana laleli. Nxa sibakhangela abantu laba siyabajabulela kakhulu ngoba ungakhangela ngomnyaka bethatha i-independence yabo ngo-1966 ilizwe leli kube kuliganga kungelamgwaqo kungelani kanti sina ukhangela uzabona ukuthi kuphucukile kulama highways kulama damu kuyakhanya sibili ukuthi hayi bayazibusa bayajabula xa sikhangele kithi lesibona amgwaqo ayisekho kusikhumbuza ukuthi independence le yasilethela udubo
iBotswana yamukela izizalwane eziningi ezivela eZimbabwe zibalekela ubunzima bomumo womnotho. Unkosikazi Abinyoni osebenza eHabroni uthi kwele Botswana kuyakhanya ukuthi kulozibuse abantu bekhulelekile.
Ya, siku-independence yeBotswana. IBotswana lilizwe elihle, sibili lilizwe elijula ububisi. Izinto zakhona zonke zinhle, imigwaqo mihle, konke zitola usweli lutho olufunayo uyaluthola. Yiyo independence okuthiwa abantu bayazivusa lesiyibonayo. Hayi khona yakithi leZimbabwe okungela, okungela mgwaqo, okungela kudla, okungelani. Abantu basemajele kodwa kuthiwa siyazivusa siku-independence. Ababo ke bakhangela abamanye amazwe ukuthi independence injani. Bake babheke kwele Botswana.
Usuku lwe-Independence Day kwele Botswana lunanze ezabelweni ezithiyeneyo kodwa umcimbi omkhulu kade usenkundleni National Stadium. Esigodlweni eHabroni lapho uZulu akade ethe gwaqa uzobona imbukiso lokuzithokozisa okutshiyeneyo. Umongameli Masisi ungenele lo mcimbi ngaphambi kokwethula umbiko wakhe wosuku lapho athe kusasa ilizwe lakhe iyathembisa okumangalisayo. Umnotho weBotswana uyenza kuhle kakhulu, ufuqa imali ilizwe lele liyithola ekuthengiseni amatshe aligugu awamadayimani. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeHabroni kwele Botswana.
Okumanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika.
Umhlangano osanda kuqhutshwa ASEAN RIP ngamazwe omanyano we-ASEAN lomeliwe Melika obona ngezokuthengiselana unike ele Melika ithuba lokuveza ukuzinikela kwalo ku-ASEAN lenhlelweni ezokuqinisa ubudlelwano lapho ele Melika lithengiselana lamazwe e-Southeast Asia. Ekhuluma lentatheli zindaba umhlangano ongakaqalisi umeli obona ngezokuthengiselana uCatherine Tai obe ngumgcinisihlalo kulo umhlangano ndawonye lo mphathintambo wezokuthengiselana kwele Cambodia uPan Sorasak uthe i-ASEAN ingumkambo owesine ngobukhulu emhlabeni wonke jikelele. Ele Melika lathengisela i-ASEAN lokuthenga impahla ebiza amadola angaba ngamabhiliyoni edlula amakhulu amane 442 billion ngomnyaka ka-2021 okutsho ukukhuphuka kwesilinganiso sokungamathumi amabili lambili ekhulwini 22% okwedlula umnyaka ka-2020 ngenxa yokuqakatheka kobudlelwano nobele Melika le-ASEAN. Umongameli Joe Biden wethula isaziso emhlanganweni wele Melika le-ASEAN ngenyanga kaNkwenkwezi eWashington DC ngokutshala imali efika izigidi ezilikhulu lengxenye zamadola 150 million ehlose ukusetshenziswa enhlelweni ezijonge ukuqinisa ubudlelwano ezigoqela ukulungisa imitshina yokugaya umlilo kagetsi ngokuhlanzekileyo, ukulolonga lokufundisa imisebenzi yezandla, ukuthuthukisa inkampani ezizimeleyo lokufundisa sana ngezemfundo kanye lamasiko. Leyo mali yayingeyokungezelela phezu kwezigidi ezilikhulu lambili zamadola 102 million eyayikhulunywe ngumongameli Biden emhlanganweni wele Melika le-ASEAN owaqhutshwa ngenyanga kamfumfu nyakenye eyayikhangelelwe ukusetshenziswa lapho kuncediswana kwezempilakahle ezomkhathi enhlelweni zentengiselwano lokunye. Ekuqaleni komnyaka ele Melika lagcizelela ukuqakatheka kokuba lezimiso okumele zilandele ekulawuleni indaba zamalungelo ezisebenzi kanye lokulondolozwa kwezemvelo ebantwini bonke besigaba abahlanganisa labohlelo le-ASEAN United States and Investment Framework Arrangement. Ngesikhathi somhlangano okhulubisana ngezokuthengiselana lamalungelo ezisebenzi owe-US ASEAN Trade and Labor Dialogue, impumelelo le ngeyinye yemizamo kahulumende kaBiden yokubumba imincintiswano emhlabeni wonke jikelele okuba phezulu kwe intengiselwano ezihlonipha ilungelo lezisebenzi zinakekela umhlaba njalo zibumba amathuba omuntu wonke, kutsho u-US Trade Representative uTai. Kunkulumo abayikhiphe ndawonye sebegqibe umhlangano, amalunga e-ASEAN lawe leMelika atshayele ihlombe ukuxoxisana kwamalunga wonke bebonisana indlela abangenza ngalo njalo olunye uhlelo olutsha lwe-ASEAN Economic Futures oluyabe lujonge ukuqhelisa uhlelo lwe-ASEAN Strategic Partnership olwasungulwe yasungulwa uMongameli Biden. Kusenjalo, baphawulile ukuthi umhlangano ugcizelele ukuqakatheka kokusebenza kwamazwe abo ebambene, ukulandela umthetho wamazwe ngamazwe, njalo lokuhlonipha ilungelo lokuzibusa okuyikho okunika ukuthula lokuchuma emhlabeni wonke jikelele, kanye lengxenye ezithiyeneyo zomhlaba. Ilizwe leMelika lihlezi lizinikele kulabo abalobudlelwano labo, labasebenzelana labo eSoutheast Asia, abaphakathi kokubona ukuthi ikusasa yesigaba sabo se-Indo-Pacific sivulekile, sizinzile, siyaphumelela, siqinile njalo silokuthula, njengokutsho kukaMongameli Biden.
Wezemidlalo uSidney Green waye umdlali wenqindi okwamanje osekeketha umdlalo lo. Uzama kulolonga abatsha eziwayo. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
UGreen usevuselele iqembu leYoung Arts Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona kobulawayo. Uthi umdlalo wenqindi kuye uvele usegazini.
Ngaqalisa iboxing ngile 11. Dala labafana sikomudlala nasenjoyini ami. Manje uthenjoyini ami abangani bami batshele omkhulu weluwela mdirect. Kuthi kulokuthomi osegrade kuthiwa nguGreen bathi mbise la bamtshata. Bafamise eluwela mdirect naqalisa khona kwana boxing ekhanda man. Ngikholisa iboxing abanye bengafuna ukudlala lam. And babe disa ama rugby player ama giant amakhiwa but trying one not even a minute about 10 of them this is one after the other but try.
UGreen uthi udlale ezilolonga nabadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngenze professional but you can take this professional Ringo Starr.
Yeah.
All kid power in them. I should turn with those things. Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Cholo fighter, Michael Papala, kid power. I used to spell with kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayengqungquthela isigaba se-heavyweight elizweni.
Utamo wabuya kuna matshini futhi ngimthele manje wabuya wathi ebuya kanti ubuya futhi utshaya isparing nami manje ngathi kade ngifundisa umfana iboxing.
Indatheli zindaba yemidlalo elo dumo uLove Modube uthi kuhle ukubona abake.
Ye, siyabonga kakhulu ke mfowethu khonapho ke Joseph Njanji. Sikusibone nge Was a Friday uthi silala namhlanje.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie.
Kuhle lo Was a Friday kule viki leqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesichathamiya hamba ngegama lokuthi indosa kusa the Morning Star bathula bekobulawayo. Asizweni okuningi okuvela kumsakazi weStudio 7 Ezra Jesus Banda.
Leli qembu lidla amalangabi njalo labalandeli abaningi emhlabeni wonke jikelele. Indlela abacula ngayo esicathamiya qumbaqumba abalandeli balomculo abaningi. U-Innocent Spanda umelele leli qembu yekela size imbali yendosa kusa ngamafitshane.
Ngimele iqembu le-Indosa kusa the Morning Star eyaqala ibizwa ngokuthi Impumelelo Shining Stars eyafunywa mhla ka 7 May 2001 endaweni yasenqameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Sesisuka kumpumelelo Shining Stars ngokuya kwesikhathi sesithi Indosa kusa the Morning Star. Indosa kusa the Morning Star ilamalunga ayi 7 sesilamadlalade akwana 12 esesuka recording.
Na imhlobo yam abantu bahlisa utshani kwenzenjani na amapolisa sekuwa mpumelelo shining Sihlala phethoshelwe khona awusuka madoda nabe politili nabo basala umdlalo omubi kwethu sicabane sodwa nje
maye maye babo
maye maye babo iqiniso liyababa amanga amnandi epoliseni
Basuka bathinta igama elithi Impumelelo Shining Stars abasungula ngalo iqembu bazibiza into sakusasa the Morning Star kwakutheni ndawini
siya zasitshintshe igama kahle kahle Impumelelo Shining Stars sakunanzela ukuthi zinkanyezi eziningi kakhulu odinga uswele ukuthi uzalandela yiphi sase sikubona kufanele ukuthi kumfanele silandele inkanyezi A1 yikho sabuya negama elithi indosawusa the morning star okwasiyenza sathanda kakhulu ukuhlabelela umculo wemvube isicathamiya iBlack Mambazo
Elitsha abalikhipha emcimbini wabo kusasa kobulawayo kusitsho ukuthi sibe namadlelaje alitshumi nambili fakaza dawu
siyalontsha i-album LS12 kusasa nje kusayo ngomgqibelo mhlaka 1 October i-album lelo libe sihloko esithi isililo sentandane siyalincusa kuyo yonke indawo okhona ukubana sizoncedisana sisapote lo mculo wasekhaya ogcine ubuntu bethu uJoseph Shabalala ubaba osowadlula emhlabeni nguye wasikhuthaza kakhulu ngomculo
Nisho lentibelishi, yafa ngumlanjana, wonka bantu manaitela. Baibisa tubehile, tubehile, katasile, westila zima. Yonda ya minya ya venitila uyo.
Iqembu lendodakazi lithi licela uZulu alisekele ngokuthenga umculo walo bayatholakala kokuculela lawe mlaleli
abasifunayo ukusihaya siya intertainer kuma-events wonke ongacabanga abasifunayo ungangena ku-social media platforms wonke ubhale indosakusa the morning star uyosithola then abafuna ukusibamba emafonini
Awu bantu kwazi kwaba mnandi lapha emhlakazweni wesibili 7 Oliver Lesa ngenjabulo umthembo sithemba ugives to Ben City libele phela viki elithukela
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.